tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 Nhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa kwomthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Ingathi okwakhathesi akula sitolo esingelalutho, kodwa ungananzelela njengoba ngikunanzelela ngangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu, kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi.
Mayuyu balaleli, lamhlanje ke ngumhlaka 29 hatshi mhlaka 30, izakhamizi zemaphandleni zithi zididekile engqondweni kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe, sixoxa ke ngodaba lokukhulumisana okwenziwe zinduna zemandebeleni lomongameli Mnangagwa.
Ufisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuze kamthwakazi usesondele, bangathalazi ngapha nangapha nangale, kodwa mababheke phambili ukuthi hhayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithi kamthwakazi siyaphuma kulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa kwomthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani umumo lamhlanje ezitolo.
Lo uStatement 142 of 2019 usuyeza ukuthi khona abantu babezayanga, abantu bengahli ezindlini. Kakhesi ama-supermarket amanye wonke abantu nje sebezikhiphela izinto zawo bayozibiyeka lapho ababeka khona. Ama-supermarket amakhulu lawa njengabo-OK, ungangitshela wena ukuthi kona i-1 kg eyamathemba iyenza $100, umuntu yehola 300 kumbe 200. Kuyabe kusitshoni khonokho? Siyasinda njani elizweni eliwome kangaka? Abantu la abasibusayo angazi ukuthi bayakuzwisisa into abayiyenzayo, kumbe bona bangamasela abasuthayo abantu bethu sihlupheka kangaka.
Manje abantu kodwa bayathenga yini izinto njengoba usitshoni ukuba sezidula kangaka?
Akula muntu othengayo. Nxa ungangena koke ATM ospa obana ama-supermarket amakhulu, abantu bayabenyikinya amakhanda nje kuphela lezimele e-supermarket. Uyazwela usizi abantu, uyabona ukuthi khona abantu kathesi sebedubeka, akuselanto ehamba kuhle, abantu bayahlupheka. Mina nginabantu abayanga ikukhosiyensi yami, bayadubeka abantu mnumzana, asifuna ukuqambelana amanga. Kathesi lo mumbu uhulumende sesithi khona labo abalima umumbu hambani liyothengisa ku-GMB. U-GMB uyabethenga le mali ephansi kakhulu, kutho ukuthi khona ama-private players labayanaka basakwanisa ukuthi khona bathenge. Lo into leyi iziswa ubuhlungu, yazi ukumela abantu sokuthengisa ukuthi khona sokubuhlungu, ngoba nxa ukhangela abantu ungangena ko-OK. Ngibisuke khona mina namhlanje, sikhangele nje abathanda utshwala labayana, i-whisky i-red label isitshaya $300, i-750 mils. Kathesi ungitshela ukuthi khona shuwa isinkwa ngibuthole mina sisenza $8.90. Kuyabe kusitshoni khonokho elizweni elithiwa khona le-independent?
Ye, kodwa sizwa kuthiwa isisindo semali eya yona le Zimbabwe ama-bond notes isingani sesiqinile nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Kungakutshengisani lokhu kodwa izinto zona zithiwa ziyadula?
Baqamba amanga kula ibhondi inoti kuyini bona basebenzisa RTGS kuyini okuthiwa yi-RTGS yimali yini kumbe yimali yabeyitransferwa usebenzisa ukuthi khona ibe kusuke kubhenki siya ngaphi kumbe kuma-suppliers nte kapi akula mali yezimbabwe bakhuluma emoyeni so kuyaqinani inti kuyini okuqinayo khona kungekho akula mali yezimbabwe la ibhondi inoti abalitshoyo lelo alitsho lutho ayisho mali imali ayikabi khona bakhuluma umoya so you find ukuthi khona abantu nje makhaza alabana ama-hard dealers baloko besebenzisa i-US dollar akula into abayibhandileyo lapho ngoba laba abantu abanye abayebethengisa izinto zabo bayazithengisela la le-hard currency ngoba imali kuphela eyikutshoyo ukuthi khona i-US dollar le ayisoze iye ndawo uyabona ayisoze icitshwe ukuthi khona siyiphumile but ibhondi akula bhondi how do you say umuntu oyabethengisa into zakhe ehambe e-America I mean ehambe e-South Africa wayehoja into zakhe esebenzisa i-foreign currency ubuye umtshele ukuthi khona uthengisa lo moya kutshoni khonokho
Alo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton eHarare onguye bandla le-MDC kobulawayo khona kubikwa isisindo sedola leMelika sesehlile kakhulu nxa siqathaniswa lemali yeZimbabwe kodwa izitolo lakho kubikwa kungamanga kahle sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
Well, umumo obulawayo mubi kakhulu singathi ndekule kugalise khona phana kubo Tuesday kusuka kuthi awuzofika lamhlanje umumo awutshintshanga esikunanzele yikuthi indaba le stories esitshalise esifakweyo esithi u-SI-49 lo yena abantu bangasasebenzisa i-forex sebenzisa i-bond e-RTGS sokwenzakele yikuthi ezitolo kusangeneka kusathengeka intengo yenzo ziqansile ungananzela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe i-pula but bahle barethe ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobu nzima silokuthi obontaba akusabambeki izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali emzini bekuchipa so kokukhona yikuthi khaya ngathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le-decision ethethwe kumbe leyo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye vele bathi bezodla babazodla khona babesebenzisa imali yemzini pho nxa sokuthi abengasayisebenzisi abasazuza inzuzo kufanele bayizuze ngobona kuqala babesazi bazi bethenga le bazabuya bethengisa ngemali zemzini so konke loko sokuluhlupho emafamasi lapho imithi ayisathenge ngoba kuqala efamasi okungelahlupho ubungena nje efamasi ukuthenge nge-US kuchipa kathesi sebefuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo dolti vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo iprodact ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulobu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekelea
sike saxoxa labaseHarare bathi kwezinye izitolo impahla vela kusela usuke wabona yini isitolo esingelalutho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ingathi okwakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela ngangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ungathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibili izitolo esingathi nathisa silalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngibona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanya ungathi akusasabiselwa ukuthi ufakwe so ngazoku ziphela ziphela kuyagcina nje kuthile okungaselalutho so-ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondom into wawuzithola ngo-2008 ngibona ngathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa iyalelahla sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha lenzileyo yikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowa uqalise khonapho khonapho iliphutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hhayi engxenye kungasinceda lowo khisho kodwa abantu umuntu abakhala ngawo kakhulu yikuthi umthetho lowo ngawuthe ufakwa abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthiwe hhayi ngo-January 1 sizafika kwisitshini yokuthi sabe sesisebenzisa imali yangabemzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi uhamba kathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona ayikho uchaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipuli ingasebenzi fana sesiyebhenki sengisifuna phela imali yami le ngiyibhenkile ukuthi
unike isibondi lelo ngiyelisebenzisa nebondi lakho nalikho so senze njani kulabanye abantu for instance nxa uthenga ifuyo elikadesi bakutshela ukuthi i-RTGS asiyifuni i-cyber asiyifuni bathi leta imali ibhondi ngokwalo bondi lakho nalikho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyo kodwa leyo mali ingekho kithi akwenza ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into eziwe nguhulumente ethi khonapho khonapho lapho esibile uhulumende kadengisanga ukuhlonipha abantu.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Vindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usethule elinye njalo ixakela lomthetho statutory instrument esizenza kube licala ukuthwala umumbu usiwe kwesinye isigaba kumbe ukuthengiselana umumbu kungelamvumo kahulumende. Lomthetho usolwe ngabaningi ababalisa umnumzana Thande kwezintimkandla isakhamuzi segwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho lo sithe siwuzwa sacabanga ukuthi engxenye bazi somela ngobana ngendlela ethi lonyaka kome kakhulu abantu kabavunanga lutho. Owesibili kunjalo izinto zikhwelile phakathi kwezinto ezikhwele kakhulu yimpuphu oyikuthi impuphu ikhwele phakathi kwesomiso esikhulu kakhulu. Ngakho-ke besicabanga ukuthi uhulumende uyazisomela ngoba yitho isikhathi sokuthi abantu basizane ngamabele khathesi. Manje nxa sekubuya lalo umthetho esingakwazi ukuthi umthetho oqadwa ngengubani othi umumbu abantu bangawuthwali besuka ngapha besiya ngale kumbe bangawuthengisi bebangathengiselani umumbu wonke uye e-DMB ngibone ngathi kuyinhlamba lokweyisa abantwana beZimbabwe. Uhulumende nxa esesenza njalo inhloso yakhe isibonakala ukubana uvele uqonde ukuthi abantu babulawa yindlala. Lowo mthetho xa ukhona ngomunye wemthetho esangene phambeneyo odlula konke okungaba khona ngoba umumbu yisona isiqokoqela sokudla kwabantwana beZimbabwe.
Manje ngokubona kwakho umthetho lo ungawujonge ukwenzani? Bona babona ngani uzaphathisa na isizwe njalo ubona ngani zingaba khona yini indlela ezingayenza ukuthi umthetho lo uphathise isizwe?
Angiboni ukuthi kuzaphathisa isizwe ngayiphi indlela. Indlebe yami izwa ukuthi kuthiwa laba abalimayo yibo abakhala ngokuthi umumbu wabo kawusathengwa kuhle bangathi bawuhambise e-GMB kababhadalwa masinyane kodwa-ke baphisa ukuthi umumbu wabo uthengwe endaweni eyodwa njengegolide lochinda mhlawumbe legwayi lanxa iy'ndawo zakhona zithe qaqa ezegwayi. Umthetho lo ngomunye wemithetho ezama ukuthi ujabulise mhlawumbe abalimi abathi umumbu wethu sizawuhambisa endaweni enje sizathola imali masinyane. Kanti kube kanti-ke lowo mthetho okuhambisa umumbu e-GMB kumele kube ngabalimi abakhulu kumbe laba abalokuthiwa yi-command agriculture. Thina esizilimela emakhaya ngithola nini uhulumende lo vele engakazalwa sasikwazi ukuthi amabele siyaphanana kumbe siyathengelana sizesintshanela ngembuzi ukuthi abantu bangabulawa indlala. Kangiboni ukuthi ikhona enye indlela engaba khona ngaphandle kokuthi amabele wona lawo othiwa kawuhanze e-GMB uhulumende uzawabhodela ngale engabhadalanga labalimi laba abawuhambisileyo abe sewusebenzisa-ke esesenza khona kodwa i-drought relief kodwa abanikazi benjani bengawubhadalelanga. Uvalela abantu ukuthi baphilisane bona bodwa njengokuhlalisana kwabo. Ufuna ukuthi adinge udumo ngokuthi amabele angabase-GMB usezawalandela ngoba yinkampani yakhe enza kufunayo ancenge ngawo abantu adinga ngawo amavoti akusoze kusisize. Ngiyibone enye indlela ngaphandle kwayona le ukuthi mhlawumbe uzagijima ayewuthatha futhi abesehambe nika abantu emawadi ecalisa khona emakhaya ukuthi ulaka lwabantu lwehle emadolobheni indawana ezikhethiweyo lokhu ngokuphozisa ulaka olukhona elizweni hatshi okokuthi ngokokuphilisa abantu.
Yona indlala iyinjani lo umnyaka ikakhulu sikhangele ukubana kathesi umnyaka usuwedlule inyanga eziyisithupha usiza fika emaphethelweni kunjani kodwa emasimini lapho lezindlini?
Hayi emasimini kasikhulumila ngakho kasikhulume ngezindlini ezindlini ngakusadliwa iqiniso yilona lelo ngendlela ukuthi njengoba ngithile abantu abavuna ngatho labasemakhaya ukuthi bahambisela abasemadolobheni okuncinyane ngabuye ngatho ngathi impuphu ikhwele ngezilinganiso ezingakaze zibe khona eziyisimanga emhlabeni kunjalo nje abantu kabasebenzi imisebenzi kayikho lanxa imisebenzi ikhona laba abantwana abasebenzayo ihlolo labo vela lehambelani ngitsho zokuqonga kwentengo ngakho indlala abantu besidla kanye mhlawumbe abalenhlanhla njengentsha engelamnikazi eqinisweni ukuthi indlala ibhahile ngoba le mali khathesi lalaba abala abantwana phandle kwelizwe akade bebathumezela umnyameki abayirandi beyipula kumbe liyusa lelo kalisebenzi abantwana babulazi indlala ezindlini abantu beqamele amarandi ngobana uhulumende lo vele uzwelo kalalo indlala iyanuka indlala ibhohile indlala izaphuma lezidumbu zabantu.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe.
Izakhamuzi zemaphandleni lazo zithi zidideke ingqondo kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Okuningi asikuzweni kunthatheli zindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Lokhu kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke okumangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-statutory instrument 142 owengqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezigqoqe lo msakazi we-Studio 7 ziveze ukudala ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema komzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo babone leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo lethethwe nguhulumende alincedisi ngalutho. Ongalamali lokhe sele enjalo engalamali. Njalo leli nyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali, siyabe silokhu siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo. Akulo ngoba ngwe 2 days, ngoba ngwe 1 hour, ngoba ngwe second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube westeze uyilonki uthi kalathemba lokuthi limali izawuguqula umkhonomo welizwe esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwayihamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo, so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhona kuyana futhi okwama-barriers check ngoba lokhu kunzima sibona ngakho. Singatsho njalo ukuthi sabona ngakho kwakathesi vela silathemba lokuthi kuzatshintsha usise endaweni elungileyo ngoba siphakathi kwendlala asikwazi sididekile emakhanda.
Umnumzana Alec Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo uthi lawo yesabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunzana kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezimdola kato kwenza saze sathi thina asiqaliseneni ukusebenzisa i-multi-currency system kwakuyini sasisemumweni wona lo ukuthi sasilezimdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangibona ukuthi kuzasebenza.
Ezinye njalo isakhamuzi unkosikazi Bethi Sibanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha vele kasikaboni ukuthi kwenzani. Impuphu ziqansile azilasenti ukuthi imali yakhona leyo ukuthi sithenge sizayithatha. Hayi sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo ngoba kuthiwa yake yakhuluthwa luhlavu lompopo ihlezi lokhu icaphisa amadlebe laphana sikhathe sivela sesesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Ngiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UZulu kumele anikeze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi lama shop akade lempahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe sebehle bakhipha impahla lezana bazifihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumente uzawuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi amashophu ungasala uthengiswa inkulu.
UMnumzana Msizi Gumbo ucubungela ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edulweni esake saba yilo njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababa laso. Into sezicalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngale mali le engumule engathengiyo. Akula ma-prizes azakwehla ngoba leli bondi not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Urhulumente weZimbabwe uthi leli nyathelo ngelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayiqonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abezemidlalo yokulibazisa uZulu etshiyeneyo bathe gwaqa namhlanje embuthanweni omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka oweRoyal Bulawayo Arts Awards 2019. Le imidlalo ibalisa abahlabeleli abaqumbaqumba uZulu okuthiwa ngama-comedian ngesilungu labakamabonakude abama-TV labo bakhona abaqanjiweyo. Asazi-ke ukuthi ngobani abazathola-ke izicoco kodwa siyabafisela bonke abazazithola lalabo nje abaqanjiweyo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa loMnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ye ungasitshela ukuthi ubone njani lokho kwenzakeleyo ukubana uMongameli Mnangagwa ehlangane lenduna zesigaba semaNdebeleni lenkabazo?
Into okuqala engayitsho ukuthi lesi sehlakalo sibonisa ukwethuka nokungazethembi kukahulumende kaMnangagwa ikakhulu ngendaba ephatha umthwakazi imvelaphi yakhe nomlando wakhe ikakhulu kusukela ekubuseni kwayo izano ukuhlukunyezwa nokubhujiswa kwabantu okwaba khona ngesikhathi sombhuqazwe weGugraund. Lokhu ngikutsho ngoba enyangeni ezintathu uMnangagwa usenze imihlangano emibili khona phana emzini wenkosi osobizwa kuthiwa yi-State House manje kuxoxwa ngodaba olufanayo okungabe kukhomba ukuthi umzamo wokuqala lo azama ukwenza ngokuqodelela ndawonye abantu abathile ababizwa ngokuthi Matabeleland Council awumphanga izithelo lezi azifunayo. Yikho-ke sekuze kwaba khona lo mhlangano wezintuna.
Ye, kodwa ekuqaleni ube ngani ngumuntu ongafuni lokukhuluma langakho. Siyabona laphana wake wabuzwa zintatheli zindaba eDavos wala ukukhuluma ngodaba lona lolu wala njalo ukuthi kasoze axolise. Ukuthi kungakukhona yini okumenze waguqula ingqondo?
Ye, kuvele kunjalo khona ukubeka kakuhle ukuthi le ndoda ekuqaleni yaqala ngobunke arrogance ethi ngeke ayabuya ivumbule leyo ndaba iwater under the bridge. Kodwa siyambona manje uyaqhaqhazela ugijima agcwala iguma lonke ufuna ukulalela ufuna ukulalelwa ngalolu daba. Isiyane lethendele ngeke likhale ligcwala iguma nje kungazange kwaba khona okuthile elidibane lakho ezicukwini. Lisuka lenze njalo ngoba lethukile. Kusho ukuthi kukhona ke okumhlokozayo umnangagwa okwaziwa nguye naba laba abomthetha phansi wakhe asebemngcweba indlebe bamtshela ukuthi sukuma ngokuphangisa wena udibane lezinduna ukuze ukwazi ukucima umlilo lo ozayo. Uyalizwa ikhoza lomlilo khona lapho baswa khona liyamshisa. Wenza kanje nje usekuzwela ukuthi kukhona luyeza luyenyenyela. Themba labantu bakamthokazima bebona khona okokwenzakalayo mabangazithatheli phansi. Mina ngimizamo yabantu eyenziwayo eminye ungayidelela kodwa abantu abaningi babasha umlilo kwelongwe ozothi noma ungawuboni ngamehlo kodwa ngaphansi uvutha ungabeka unyawo lwakho phezulu uxathuke.
Manje kungakutshengisani lokhu okwenzakeleyo ukuthi induna zona zingagcina lazo sesikhwameni sakhe na kumbe kuzatshelwana amaqiniso kugcine kulungiswa indaba yegugurawundi?
Angikholwa mina ukuthi izinduna zizophetha zisesikhwameni sakhe. Ekuqaleni bekungathi angizethembi kahle kodwa kuthe ngemva kokubona umbiko wazo obeyinkulumo ethulwe phambi kwakhe nomnangagwa ngizwe ngibekeka isibindi phansi ngathi isibindi gidi. Hayi kanti azelwa amakhosi kithi sikhole izinduna zisase namasende. Kuyabongeka kakhulu lokho. Engibonayo-ke ukuthi endaweni yokuthi azifumbathe azifake esikhwameni okuzokwenzakala ukuthi lo mlilo engithemba ukuthi uyabaseka uzondlondlobala ngamandla. Ngibonile ukuthi uzamile ukuthi ahlukanise abantu phakathi wathi izinduna zikamthwakazi ezise-Midlands mazivale umlomo zingakhulumi. Angakwaziyo ukuthi abantu lapha labe bengabuthananga ngenxa yokuthi bazinduna ezivele emathebeleleni ngokwemingcele khona yona lethi emathebeleni north south iphelela lapha. Abantu bakamthwakazi bathe chithisaka bakhona base-Midlands thina sinje ngokudabuka kwethu kongumba nasisebhelingwe noma ngiye ngazalelwa etholotsho. Bona labona abantu izinduna kithi ngungumbani izinduna ezinjengabo omafala omachazi izinduna ezinjengabo obunina osogwala ogwesela ezigcwele lapha e-Midlands kubojombe osilobela olwagwelu. Izinduna zikamthwakazidlizana bezinalo ilungelo ukuthi ziyebuthana lezinduna ngoba yizona ezabhuqelwa abantu babulawa nge-ground. Kumele zihlangane zibonisane nabanye babo ababulawelwa abantu. Yikho-ke engibonayo ukuthi kuzomehlula lundoda lokho kwinto kuzophetha kusilethele impumelelo efunwa ngabantu. Asifuni ukulungiseke ngeyakhe indlela, sifuna kulungiseke ngendlela kamthwakazi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Kubalaleli ngiyavalelisa kodwa ngifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuze kamthwakazi usesondele. Bangakhalazi ngapha nangapha nangale kodwa mababheke phambili ukuthi hayi leli lizwe lokuhluphekela iGibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Hayi, kuyezwakala, isibongile kakhulu. Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcweti ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu lama-Warriors lilomthwalo onzima kusasa lapho elizadibana khona lele DRC emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Leli qembu kumele linqobe ele DRC ngemiklomelo ethe xaxa ukuze lenelise ukuya kuhlandla elilandelayo.
izolo abadlali beqembu bebethe abayikudlala nxa bengaphiwanga imali yabo ezinkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 ngamunye, kodwa kubikwa babeyiphiwe ingxenye yalimali okwenze bavume ukudlala le DRC kusasa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.